soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 12 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Douglas Monzora selobele i-commission yezokhetho iZEC eyazisa ukuthi ibizo elithi MDC ngelebandla lakhe njalo lingazasetshenziswa libandla le MDC Alliance ukhetho lwama by elections oluzayo.
Iningi yama constituents asoke sibe lama by elections ngenxa yokuthi abantu abakhithwayo ngabantu abakhethwa nguZulu kuma ukhetho luka 2018.
Uhulumende namuhla ukhangelelwe ukuhlangana lezisebenzi zakhe okwakuqala lonyaka bekhulumisana ngodaba lweholo.
So sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono, sigcibe indaba ye mali ukuze njalo simuve siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza.
Ukuthethwa kwecala eletheswa intatheli izindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo elokuncedisa ukungenisa intatheli izindaba zeMelika elizweni ngokungekho emthethweni kukhangelelwe ukusungulwa namuhla emthethwandaba kamantshi koBulawayo.
Ama-charges akhangelane lawo awatshengisi emthethweni icala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Douglas Monzora selobele i-commission yezokhetho iZEC eyazisa ukuthi ibizo elithi MDC ngelebandla lakhe njalo lingazasetshenziswa libandla le MDC Alliance kukhetho lwama by elections ngenyanga kaMbimbitho lonyaka. UMonzora uthi ibandla lakhe laphiwa amandla yisinqumo sedale le Supreme Court. Lokho kutsho ukuthi iZEC ingafeza izifiso zebandla le-MDCT, ibandla le-MDC Alliance lizamele lidinge ibizo ngokuthetha. Kunjalo nje, ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo awaxotshwa edale lephalamende lakukhansili yiwo azamela ibandla kukhetho lwama-by elections ngenyanga kaMbimbitho. KoBulawayo, kunezikhundla zedale lephalamende ezimbili ezizancintiswa kuthi ezamakhansila zithoba munwe munye. EHarare yikho okulezikhundla zedale lephalamende ezizancintiswa eziningi ezilichumi lambili lezemakhansila ezingamachumi amabili lathoba munwe munye 29. Ilizwe lonke jikelele liza kuba lokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende angamachumi amabili lasithoba minwe mbili 28 lamakhansila alikhulu lanhlanu 105. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo umnumzana Swithan Chirowoza.
Iningi yama-constituents asoke sibe lama-by election ngenxa yokuthi abantu abakhithwayo ngabantu abakhethwa nguZulu kuma khetho luka 2018 ngabantu abakhethwa ngumphakathi, abantu abakhethwa nguZulu weZimbabwe. So ngeke saphikisana lokho ngalokho okufunwa nguZulu.
Manje nxa sikhangela ukuthi kule COVID-19 lina likhankasa njani ukuthi lithole usekelo?
Ye, usebenza ngesikhathi se-COVID kunzima kakhulu ngoba amapholisa ahle atshengise ukuthi bona basekela izana. Zananzelela ukuthi abantu bezana nxa bengena ezigabeni ababotshwa, kodwa nxa be-MDC bengena bekhankasa bayabotshwa njalo kunikezwe izizathu ezingaqinanga, unikezwe izizathu lezane ezokukhonguvala abantu amehlo. Lokhanyangana abantu be-MDC bayaphambanisa, kanti-ke bayabenza into abavunyelwa ngisisekelo sombuso ngathi amalungelo abo. So kunzima kakhulu ukusebenza lesi sikhathi se-COVID abantu bengavunyelwa ukukhankasa, ngoba kathesi into esifunakala yikuthi sithole usekelo ukuze sinqobe kukhetho luka March 26.
Ungasitshela ukuthi kulabo abavele beza ncintisa ngoba babe vele besezikhundleni zona lezo bangaki kobulawayo khona ngapha.
Indawo ezizadinga ama election zilichumi 10 ngesingisi kusitsho ukuthi kugoqela lalezo ndawo esicabangela thina ukuthi kuyaba lama primary election kodwa ngeke ngakho phambilini ukuthi iningi yezindawo awusoke kudingakali ukuthi ube lama primary election ngoba senza lokho okufunwa nguZulu senza lokho ufuna umphakathi ngoba umphakathi nguye owakhethayo ngo 2018 so asoke siphikise intando zikaZulu.
Umnumzana Swinda Njiro wotsa isikhulumeli sebandla le MTC Alliance kobulawayo ubekhuluma esicingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kwecala eletheswa intatheli zindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo elokuncedisa ukungenisa intatheli zindaba zemelika elizweni ngokungekho emthethweni ngomnyaka odluleyo kukhangelelwe ukusungulwa namuhla emthethwandaba kamanje kobulawayo. Izolo umthethwandaba unqume ukuthi uMoyo uzathoniswa engela munye wakhe umnumzana Thabang Manika owenhlanganiso yeZimbabwe Media Commission oyetheswa icala elifanayo. Igqwetha elimela uMoyo unkosikazi Beatrice Mthethwa ugcizelele kuStudio 7 lokhu. Igqwetha elimela umnumzana Manika umnumzana Lyson Ncube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bavumelene kulolu daba njengamagqwetha njalo uManika usezamiswa yedwa emthethwandaba mhlazi ku-24 kuyona le inyanga. Bobabili laba bayaliphika icala abaletheswayo. Okuningi asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga ayiqhube lo mnumzana Lyson Ncube igqwetha elimela uThabang Manika.
Indaba siyaqala lokho abakubiza isikhweni bayithi trial ukuchutshiswa kwendaba amadoda lawo esiwamele. Mina ngimela uThabang Manika, amanye ama colleagues ami uBeatrice Mthethwa lo Dark Coltart bemela the other accused person by the name Jeff. Ndaba ekuqaleni indaba sifikile ke thina simele uThabang sacela umthethwandaba ukubana indaba kaThabang ingaqhubekeli phambili ngesizathu sokubana ama charges akhanyelane lawo awatshengisi emthethweni. In other words, sithi thina sicela emthethwandabeni ukubana we accept to ama charges. SQN sikubiza sikuthi exception to ama charges. Xa umuntu e-accepta to ama charges uthi yena kunkundla angikwazi ukuthi lapha lingilethelele lokuthi icala engikhayelane lalo yiliphi angikwazi ngoba amaphepha elinike wona akhombisa ukubana mina ngiyenze icala. Kusisho ukuthi sifikile emthethwandabeni sayenza leyo application ukubana icala likaThabang licitshwe ngoba amaphepha la esiwabiza emthethweni iswazi ngama state papers ayiwo akhombisa icala elingabe liyenzwe isibotshwa ebengakhombisa ukubana yena uvele ungena ngabi ecaleni langkhona nokubana yena wenzani kumbe kuyenzeni ecaleni langkhona. Sesenze njalo umthethwandaba sithi wona uprosecutor aphendule indaba le kade siyisho ukuthi amapapers sinike wona akhombisa icala. Uprosecutor wasecela ukubana anikwe isikhathi sokubana aphendule kuleyo application esiyenzile. Umthethwandaba wasukunika ke up to umhla ka 24 inyanga ukubana siphenduke court silande ukubana azophendula indaba yethu lesithoyo ukuthi lokuthi sidingane court lasikwazi. Right, sesiqeda ke lapho amagqwetha ke ka accused number 2 basebenza ke sikubiza sikuthi separation of trials becela enkundleni ukubana ukushutshiswa kwendaba zamadoda lawa separate omunye nomunye achutshiswe yedwa. The reason why kwenziwe njalo ukubana bona bachilo ukubana bavele bewile bevele harare belanda indaba le indaba le ibifakwe emthethwandaba kuphela ngeFriday. Basho njalo ukubana sebekhiphile izimali ezikhwameni babhuka lamahotela lamanye ama-facilities ukubana babe lapha kobulawayo indaba le iziphela. Basebesitsho ke emthethwandabeni ukubana kulalokho esibiza emthethweni sikuthi i-prejudice kumbe esikhiweni esibiza sikuthi i-prejudice ukubana nxa icala leli lingaphostponwa to umhla ka-24 uclient wabo uyabe seprejudisiwe uyabe sephambanisekile esikhwameni esephambanisekile lasendabeni le ukubana idluliselwe phambili. phambi yiko umthetho wandaba useparate indaba lezi ukubana uThaba nxa esebuya uzangena yedwa achutshiswe yedwa la eke uJeff sezangena ke yedwa kusukela kusasa achutshise yedwa lo lalowo uzwanikwa ke esikubiza emthethweni sikuthi verdict. In other words, isinqumo kumbe it's just a decision that inkundla izayenza lo lalowo sezatshelwa ukubana uguilty kumbe akekho guilty kodwa bechutshiswe etshiyene not bechutshiswe kwandaba.
Singathi lisebenza lonke yini lamagqwethala kumbe icala sokungani seliphoselwa omunye
ukusebenza sonke yebo kambe sisebenza sonke njengoba sivele sonke singamagqwethwa akusho ukubana indlela okwenziwe ngayo sithi siyesulela icala komunye. In fact sithi thina kibo bonke bobabili akula olecala sithi thina kibo bonke bobabili indlela indaba leyi iyayinvestigethwa ngayo ayinvestigethwa ngakuhle ukubana iveze ukubana olecala phakathi kwabobabili ngobani.
Hallo ke ngumnumzana Lyson Ncube igqwetha elimela uThabang Manika obexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende namuhla ukhangelelwe ukuhlangana lezisebenzi zakhe okwakuqala lonyaka bekhulumisana ngodaba lweholo. Izisebenzi zithi zifuna ukwengezelelwa iholo njalo hlawulwe ngedola leMelika ngoba eleZimbabwe lingasathengi lutho. Umphathi ntambo ubona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima ukuvumile kungxoxo ayenze lalo umsakazo ngomvulo ukuthi ngempela izisebenzi zikahulumende zithwele nzima ngeholo eliphansi. Wengeze wathi uzawuya emhlanganweni wanamuhla ephethe okungcono lanxa nje engatshongo ukuthi ngokunganani. Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende esehluleka ukuhlawula izisebenzi ngedola leMelika kumele azibhadale imali elingana laleyo ezaziyihola zisaphiwa imali yeMelika ngomnyaka ka-2018.
Esikukhangeleleyo ikuhlangana kwembono izisebenzi kazidlike ama-meetings izisebenzi ziphakathi kwenkinga indaba ayemali iyafunakala. Ukuqakathekileyo ukuthi lama meetings ke angabi manengi engaphuthisi ke lokhu abantu ababe kubuthanele. So sikhangelele kakhulu ukuthi bekugqibe lokhu abakuhlangeneleyo singaze sabona imbiko emaphepheni kodwa nxa sokubuya kuma meetings sithola ukuthi ama meetings kawakhiphi lutho kusuke kube inkinga ke kuzisebenzi bese zithuka ke abakhokheli bazo ukuthi bathanda ama meetings kodwa kungalalutho oluphumayo. So sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono sigcibe indaba yemali ukuze njalo si move siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza. Ziningi ke izinto esikhathazayo ku public service ezingasizo kholo kuphela kumbe kuzisebenzi generally. So sifuna ama meetings aba lama results, sifuna ama meetings aphelayo aba le tangible results akhiphayo ukubambekayo ukuze izisebenzi zijabule. Kungabi ngama meetings nje ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga kodwa kungalanto ebambekayo kuzisebenzi.
Lifuna izisebenzi ziholiswe malini?
Sasithe khona iholo lezisebenzi kalibuyiselwe lapha elalikhona ngo-August 2018. Iholo elaligwanisa ukukuthenga ngo-August 2018 yikho okufanele kube liholo elinikwa izisebenzi. Leli holo lingaba liholo elibuya in US dollars kumbe leli holo lingaba liholo elibuya liku-RTGS. Kodwa kakube liholo elalivele liyilo elali holwa ngabantu ngo August 2018 ukuze abantu bekhulume kakhulu nge US dollar kwakuyindaba yokuthi sibona ke iRTGS iluza ivalu ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga yikho kwakubangela abantu ukuthi bethi okudingakalayo kungaba yi-stable currency nxa abantu bengabhadalwa nge-US dollars kungaba lobubelo kodwa siyakwazi phela ukuthi bakhona abanye abaloke betrader ke ngama-RTGS so okuqakathekileyo ukuthi sibuyisele iholo lezisebenzi kuvalu eyayikhona ngo-August 2018 yikho ke okuqakathekileyo ngokuthi yiliholo elaliholwa ngabanengi including abaku-public service.
Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi inkampani yamandla kagetsi izesa isiyazise ukuthi kuza kuba lokucitshwa kwamandla la kusukwana izilandelayo ngoba kulungisiswa isitiji esigaya la amandla esekariba. Iphephandaba le-News Day liludaba lokuthi kulezigilamkhuba ezimbili ezasebenzisa umbhobho wamanga ukuthathela usomatekisi wemutare imali nyakenye ezibotshiweyo izolo. Eke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Bank ithi igciwane le-coronavirus selidale umonakalo omkhulu kakhulu kwezenotho yamazwe omhlaba ikakhulu amazwe asacathulayo. EleBurkina Faso seliqale uhlelo lokufundisa abesilisa ukuthi baphathe njani abesifazane. Lolu hlelo lwenziwa ngoncedo lwenhlanganiso ye-World Bank. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani lonke bantu bakustudio 7 linjani bakithi bonke bodungameli Mkomo labo bonke abakustudio abasibalela ngezindaba zethu zakumthwakazi lezizimbabwe. Into engilesimangalayo lapha yileyo ukuthi kati abantu basempumalanga basibangisana ababangisa abantu ngesikhathi segugura abantu bephila basibulala basiceda du abantu bangcwatshwa namhlanje sebebalandela futhi lapha abangcwatshwa khona abantu sebefile bebelokhu befaka ibhomba abantu befile kutshengisela ukuthi basizonda okungakanani laba abantu bempumalanga lisizonda okungakanani ukuthi lathi lalapha lo muntu ongaboniyo lo muntu oyisiphofu kodwa uyakubona ukuthi sibili abantu bempumalanga bayasizonda abasibulala siphila namhlanje sebeze besibulala futhi sesifile kambe kulo muntu ongafaka ibhomba emangcwabeni emuntwini ofileyo uyabe ngumuntu cabangayo sibili yena lo uyabe ngumuntu olengqondo sibili yena lo ukuze ubone ukuthi umuntu sibili uyabe kuzondile usahamba emhlabeni. Alike litshiyane lathi bantu basempumalanga even ilizwe lethu lilincinyane linje elakomthwakazi kodwa siyakwanisa ukuthi sizibuse sizihlalele sisebenzise amasiko ethu hayi ukuthi lina libe yini elifuna ukuthi lizosilawula khonapha emathebeleleni namhlanje ngiselixothile bonke abantu abethu kasise la nabo konapa emathebeleleni sebengathi sebesemazweni abanye basegoli abanye basebotswana abantu abethu babuya befile ngenxa yenu elilokhe lisebenzisa igugura wound silent ngiselisihamba ngaphansi kathesi kalisatshengiseli kodwa lisisunduza lisibulala ngayo igugura wound yona le ngithi bakithi shuwa asikeni sikuboneni khonoku lo yisiphofu longazwayo longaboniyo kodwa uyabona ukuthi laba abantu vele kabasifuni kuleli lizwe leZimbabwe siyacela sibili ukuthi lathi sinje singamandebele asikeni sibambaneni sibone ukuthi siyenzani ngento yethu le esifanele siyenze ngoba abantu laba hayi bayasizonda bayasizonda okokuthi basizonda siphila beze besizonde sesifile beze besibulale ngamabhomba sesifile umuntu ebhomba lapha okulamangcwaba khona ukuze ubone ukuthi umuntu uyabe lomoya omubi njalo vele kabasifiseli into enhle
sanibonani basakazi beStudio 7 ngiyabulisa lo nkontungameli inkomo ngibulisa nje bonke abasakazi ngibulise nabalandeli beStudio 7 ngibulise nomphakathi nje wonke wakithi eZimbabwe ohluphekayo ohlutshwa yiZANU-PF iZANU-PF isokolisa abantu ibuleli ilizwe ibulala abantu ibulala konke iphihliza konke ayishiyi lutho i-ANC ibhekile into eyenza i-ANC ukuthi ivalele thina ngaphandle iwazi kamhlophe ukuthi iZimbabwe kuyahlutshekwa instead ukuthi yona ibhekane nomnango wakho ngeziqu zamehlo itshele umnango wakho ukuthi indoda tshintsha ukwenza iliye elizweni lakithi eSouth Africa sokugcwela abantu bakho kade uhamba kanjani iyehluleka lokho ukwenza i-ANC instead ithatha abantu bakithi ibaselindela yabavalela khona ngale siyahlupheka sihlupheka all over sihlutshwa i-government yezanu i-ANC ayenzi lutho iye ithule bahamba ngale bethi bayalungisa bangamamediator befika ngale beziphuzela ikofi bakhohlwe ukuthi balandele uyayibona le nto le so into enjengale kumele kwenzeke kumele ukuthi khona thina sisuke le khaya size la ngoba yi-ANC ekwenzayo khona lokho iqeda lapho iyabe sizicula amafonana babuyele kubo amafonana babuyele kubo bayabuyela beyiphi ngoba iyazi kahle ukuthi ngale khaya kula lutho mna ngagoba mmoshe ilizwe lima ngobongobo kula nto ekhona ephilayo so into enjengale kumele ukuthi i-ANC yona iphakame i-ANC government iphakamele umnango wakho ukuthi endoda akulungise ishanyele indlu yakho ibe clean ishanyele indlu yakho ngoba manje abantu baqhubeka bayeza la egula abanye bathatha badlozi ingwenya laphana kungenxa yokuthi khona akukho nto eyenziwayo bona bayahamba le bethi bayalungisa izinto ufika ngale kuphuzwana namatshwala lana bekhohlwa into abayilande ngayo so asifuni ukuthi khona thina sihlukunyeze sithathwe njengabantu ababa emhlabeni asonanga lutho hayi sitshe sabulala ujesu kumele into mazilungisa mazilungise zibe fair kungathi izinto zi-free and fair kungalanto e-free and fair la so le nto yonke eyenzakala lapha ekhaya kungenxa yegovernment ye-South Africa ya ilungise into edle kulokhu elibhizi lapha lokhu eliphuzana namatshwala lapha khona emathaveni hayi sikhathele mani
ahambi ngenene ku-Studio 7 sanibonani nonke basakazi nabalaleli ibingelelayo ngifiselana phansi khona le kulilima westung madlambusi ngithanda ukuphawula futhi ngendaba lezi sitshela zona sizibonayo laphana kukhasi le-Studio 7 ilitshele sikhumbuzo lafakwa ibhentshi likazuzi elihanjela bhontsho le nto ibuhlungu kakhulu ukuthi uhulumende ongena ovikela abantu njalo upreacher evangeli okuvikela abantu kuyenzakale izinto ezifana nalezi ikakhulu indane enezililo ezingaka kube nomuntu onesibindi othatha into yokubhoma kumbe ukutshontsha ilitshe yokudestroya isikhumbuzo esilinxeba elikhulu ebantwini ebuye futhi ezophuma isibindi bani akukekho omunye umuntu ongayenza le nto abaluleka kugovernment nalokho khona mina ngithi igovernment le efanayo eyavimba ubhethi likazulu isikhathi ethi nge-22 December ethi khona ukufuna ukuthi kube yisuku lokuthi uma bethi ba-celebrate unity ibhethi likazulu ukuthi khona siyakhala nobrose ofele kwakumele yisuku lokuthi sikhale ngalo ngokubana yikho lapho kanqinda khona ukuchitheka kwekhaya bahamba bavinjwa labo bantu ukuthi ubhethi likazulu angahlangana kodwa kwezinye indawo abanye abantu behlangana besemhulumende lawo maphoyisa aviyona futhi ahambayo ephuma naphaya because awafuni le nto lanti-ANC but lapha uhulumende ubuya ukhuluma okunye ngimuva ngale wenza okunye. Mina ngiyange ngithi kona uhulumende wezano akahlukile akahlukananga nabathakathi. Umthakathi uyahlekahleka naye manje uphuzena iti umenzela ukudlala sude kodwa ebusuku ngiyena ezalala ekugibela. Futhi abaholwa nguye yena othuma abana lapho. Abanye bakhe yibona abayenza lezo ebelokuthi abana labantu abathi kona ubaba umnanga yibona abayenza sonke lezo ngoba abafuni kuvele ukuthi kona kukhulunywa ukuthi babulala abantu bafuna ukuyenza ukuthi kona sikugqibele senza ngazathi umuntu omuhle kube nengumuntu owabulala abantu.
Sabonani basakazi bakastudio 7 labalandeli bakastudio 7 lokhulumayo nguJoshua Ncube ukuhlala ngilapha eSouth Africa. Mina ngilokudana okhulu ngokududulwa kwelitshe lebhalakwe kusidanisa kakhulu ngoba siyinto ehleli senzakala kodwa kubanjwa umuntu. Uma sibhekile into le siyibona isenzo seZANU-PF. iZANU-PF eholwa ngumnangagwa lokhu phezu kwenzondo lamaNdebele. AmaNdebele angakwazi ukuthi athi bamenzani umnangagwa. Umnangagwa inzondo yakhe sehlulekile ukubana amaNdebele engawaphinda kanjani. Ngcono watshenisele ngokubhomba bona ababantu ovele wababulala kudala ukuthi vele umuntu kuthiwa liNdebele kalifuni. Ngoba nanku kathesi kakubanjwa muntu akula ethini oyithathayo kodwa esikubona ukuthi kakuthunywanga nguye alitshoni langa bengabanjwanga. Nanku amasotsha ahlala kuthiwa agqekeza atshontshile abantu izimali ezindlini kodwa alitshoni langa engababambanga ngoba ayisuye obathumayo. Kodwa lokhu kwenzakala la ebantwini besiNdebeleni besikhala ngabantu bababulawa igugulaweni. Angikuzwe kuthiwa kulo muntu obanjiweyo usenzakala ngaphansi kwe-government yaye nalowo muntu onguye wakwenzayo ubulala abantu bakuqala. Namanje lokhu esitshengisela sezibhomba abantu abafayo sathiazama ukuthi sebalungisele ukubhomba khonapho kulabo bantu ababulalayo. Soloku sezigeze izandla zakhe ukuthi sibone ukuthi kayisuye akubanjwe laba bantu laba lapho size ukuthi abantu laba babanje kodwa nxa bengabanjwanga. Konke okwenzakala kubona bona abantu baphilise kubika phezu kwegazi lakhe ukuthi vele lokhu silwa lathi indlela yokuthi sibulale futhi sibe yi-50 sidlule bona la amarukhuzeni emanani akuqala usesesaba ukuthi umhlaba umbhekile selokhu ibhumba bona abana abafayo ukuze sibone ukuthi lokhu lulaka lo.
Lawo-ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umahluli wedalela eMelika izolo uphikise udaba lokuthi wayengumongameli umnumzana Donald Trump akumelanga athoniswe icala lokutshotshozela abalandeli bakhe ukuthi bahlamukele uhulumende ngenyanga kazibandlela nyakenye. Amagqwetha kaTrump athi isisekelo sombuso sithi oyabe engumongameli akumelanga athoniswe icala alidala esabusa. Kodwa umahluli umnumzana Amita Mehta ukulandulile lokho. Kulamalunga edale le-Senate lamapholisa awasa udaba lokuthi uTrump kumele athoniswe ngecala lokutshotshozela amakhulu abalandeli bakhe abalwisana lamapholisa esigodlweni se-Congress kwaze kwabhubha amapholisa amane labasekeli bakaTrump abathathu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuqakathekile ukuthi umbuso kaPresident Joe Biden ubonise ukuthi engathi uqinise isithembiso ebantwini ukuthi democracy izosurvive ngoba abantu bathembekiyo ukuthi kubhalansiswe izinto eziningi emhlabeni even e-America the way ezingakhona ngoba ukwenzeka namhla ka-January 2020 kwatshengisa ukuthi kunabantu abangafuniyo ukubona imizamo yonke eyenzekaleyo eminyakeni yonke edlulileyo ukuthi inikeze abantu ama-equal right ngempilo zabo regardless of umbala wabo. And lana esakubonayo ngo-January ukubana kunabantu kunengxenye yabantu abangafisiyo ukuthi ukuhlangana nokunikeza ama minority ama rights abo sokuvota ama rights abo bona abawahloniphi ngoba into abayenza ngoJanuary 6 ukuthi bazame ukuvimba ukhetho olwenziwe ngabantu for president Joe Biden. So uhulumende kumele akhombise ukubana unawo amandla okuthi idemokhrasi ye-America preserve ingaphazanisi. So laba abantu ababizwa ku-January 6 committee abangafuni ukukooperate kumele
umnumzana Dan Moyo isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo awagxotshwa edalele ephalamende lakukhansili yibo abazamela ibandla kukhetho lwama-by-elections ngenyanga kaMbimbitho. Uhulumende namuhla ukhangelelwe ukuhlangana lezisebenzi zakhe okwakuqala lonyaka bekhulumisana ngodaba lweholo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.